Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 kwenkwezi 2022 Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo nesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla.
Lawusa amabhizimusi ungananzelela amabhizimusi abaningi ngovele ekundlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga bethu besebenzisa i-interbank rate adivalela ko-200
uZulu wemukela umthetho wokungabhadali umthelo wokudla oyiduty kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lokhu kuzabalimaza.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini onele isanda kwedlula iqome kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizakuphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu loyo emandebeleni ngapha. Abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezizo ezithumeza ukudla.
Izidumbu zezembamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bucks e-Colinborn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zizezahlengwa zonke izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sedola leZimbabwe siwe ngesibanga esethusayo izolo emkambo wemali. Idola leZimbabwe likhithike ngesilinganiso samachume aphose afike amahlanu ekhulwini 49% emkambo kahulumende oqutshwa libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu namachumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa izolo beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libikwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe afika phose kwangamakhulu amahlanu 500. Intengo yempahla lokudla layo ilandele ukukhuphuka kwedola leZimbabwe, okutsho ukuthi intengo layo izakhuphuka ezitolo kumalanga alandelayo. Iningi lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthabalala. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze azwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamaphitshane sithi irate isizama ukuyavuka ukudinga irate ngokungananzelela i-258 iba ihambe imbijana nje siyabamba i-interbank rate okuyi-rate ebesiyikhangelela ukuthi ingaba kuyiyo i-rate yokuqalisa ukukhangela nxa sidinga i-rate ngoba i-auction rate that senzakala ibi-more controlled rate that does not reflect the economic activity ikakhulu ungakhangela ama-fees ukhangele imali ati-regulator khonapha auction ayi imali encane compared to imali ekhona kwi-economy. So ngananzelela ukuthi Reserve Bank ithe ivula ukuthi kuvunyelwe ukuthi ama-bank adinge eyabo ukuthiwa i-interbank rate kube lokuyi-rate kumuva kwe-rate yemabhenki esetshenziswa ethiwa i-interbank ephezu kakhulu kule auction rate okwenze ukuthi auction rate layo imuve izame ukugijimisa i-interbank rate. Kungakhala i-interbank rate iyabe ingani i-proportional iyabe ingani ayikugatshana kakhulu u-black market okwenza arbitrage i-opportunity yokuthi umuntu ethethe imali kwi-economy interbank engayithengisi ku-black market kwe-business okuyikade sokusebenzakala ukubana abantu bebethole imali e-auction kulokuthi bayisebenzise nje bazithengisele u-black market bebele beyedinga ku-auction. So kwi-business njalo sokuyindlela yokuphila kwabanye amakampani.
ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe ngalindlela kutshoni nxa sesikhangela intengo yezinto kasi soze sibone osomabhizimusi bekhuphula intengo yini
osomabhizimusi unganazelela amabhizimusi amaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga besebesebenzisa i-interbank rate adlalela bo-240-260 kusiya ngokuthi uthenga nga ukumuva kwe-government rate o-election rate akufuzanga kube kuyaba-affecta ngoba vele bona besebekhonapho phandle nxa bona sebesenza ubukhwaba ngoba abaningi vele bebesebenza nge-rate yabo-250-280 so abakafiki ukuthi banga-affectwa i-rate ye-auction ngoba vele bona kathesi sebesebenza bephezu kwayo kodwa ngokunanzelela esikhathini esiningi obhizinisimeni obethu balobuhwaba ngoba lokuyi-movement okunjalo bathatha advantage labakhwezi okuzenza ukuthi abantu imali abazirholayo beziyaluza ivalu loba uncedo ukuthi adesi ukuthenga izolo bengasakwazi ukuthenga namhla.
Irate lomkambo wensitha esingathi yi-black market ngemva kombiko we-reserve bank nge-exchange rate entsha le ungaba lolwazi ukuthi irate yakhona ibisingaphi ku-black market?
Ama-rate e-black market adekehlukene ungakhayela kubulawayo besidlala ngabo-rate babo-360 between 330 and kusiya ku-380 kulandela umbiko kahulumende lowe-reserve bank eharala ama-rate abehamba kubo-400 kusiya ku-425 kwezinye indawo bo-450 ukubhanwa kwe-lending kube le-impact encane kakhulu ngoba amaningi ayehlila ko-410-420 kanti i-rate nje kuya ngokuthi uthola umuntu odinga idola onganani.
Umnumzana Rejishoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. UZulu wemukele umthetho wokungabhadali umthelo wokudla ijuthi kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla ukulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lo mthetho uzabalimaza. Uhulumende uthi inyathelo leli ngelokwenzela ukuthi uZulu engathwali nzima ngokuswelakala kwempahla lokudla ezitolo. Abanye abanini bhizimusi babikwa besuse ukudla lempahla emashelfini ezitolo ngenxa yokuzamazama kwentengo ezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Traders and Vendors Association unkosazana Debra Mkasa uthi inyathelo leli bayalamukela kodwa kukhona ukunungasa ntungwana.
Ngumthetho obukekayo kuhulumeni kodwa kithi thina njengabantu bezimbabwe ade sesisenza imikhankaso wokuthi let's buy Zimbabwean products siwubona ongamuhle ngoba ezempahla asikuthengi sesizagijima futhi khapha ama-borders sisiyathenga izinto ze-South Africa lezeBotswana esezingafela duty zibuye ngapha zichiphe so awethu ama-products esiwayenzayo ngezandla zethu njengoba kade sesikazi sekuba ama-producers asezaswela umuntu okwathenga ngoba intengo yabo eyabe ingathi iphezulu. So ngokwenza njalo sibone ngathi uhulumende lokhu edlala lathi ekujima esiphendukisa sijima irelay engapheliyo okuthi ngapha sikhankasele ukuthi senze izinto zethu lathi sibe ngabanye ababisa imali elizweni sine ngasaphumi leyo mali ngoba sagcina sengasala production ekhanyayo. So thina njengathi ama-cross kodwa lama vendors akusezindaweni ezijiyeneyo sibone ngathi lo umthetho usufavor ama-foreigners usufavor bona abe-South Africa ukuthi bengabhadali tax ukuthi nangapha sibhadala ama-tax ajiyeneyo ukuthi siphakamise i-economy. So labana ababengasabhadali kungasela lutho izimpahla zabo zingena njalo le mali i-economy yethu yawa ngoba imali yabe isiphuma futhi eZimbabwe ingaphenduki sisiya
wodwa khona le-South
Africa
leyabo Botswana lezinye indawo ezijiyeneyo. Unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Traders and Vendors Association ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Siphinde saxoxa nesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yenhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini nelisanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathelo leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emaNdebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabe zise-South Africa ezizwe ezithumeza ukudla. Nxa sokuthekwa kwaba lo mthetho onjalo ovumela ukuthi impahla yonke kumbe igrocery yonke ekhitshini laleyo yokugeza lokuwatsha ivunyelwe ukuthi ingene mahhala kungabhadalwa uthi kuzancedisa kakhulu ngoba kusho ukuthi izihlobo ezingaphandle kwelizwe ese-South Africa, Botswana lezinye izindawo eziseduzane leZimbabwe zizathumeza impahla ezizaphathisa izihlobo ezisele emuva. Khonokhana-ke linyathelo elihle kakhulu okuzakwenza ukuthi lo osomabhizimusi laba kade sebekhweza impahla kakhulu abantu-ke sebezayekela ukuthi bahambe kibo, kodwa bathembele ukuthi umuntu lanxa esebenza eZimbabwe ethola yona le imali yangaphandle usengaphuma ezithengela ngaphandle kwelizwe abuyele egrocery engconywana ukudula.
Ngokubona kwakho asoze sibone yini abanye sebephambanisa indlela okumele kusetshenzwe kumbe unyokunjalo, ukubona njani?
Zona-ke izigilamkhuba kazisuze zisweleke abantu abafisa ukuthi balethe izimpahla ngezindlela ezingekho emthethweni kumbe ngezindlela ezingaqondanga. Kodwa-ke inyathelo leli lizaphathisa kakhulu ikakhulu abantu abathembela ebantwini abangaphandle kwelizwe. Zikhona-ke izigilamkhuba sezizaletha impahla ngobuningi singathi yismagingi liyane ezizakwenzakala ngenxa yokuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi lezo mpahla kazisadingakali kangako eborder, iduty yakhona kayisekho kangako kumbe ikhitshiwe yonke. Khonokhana sokuzakwenza ukuthi laba border bagcine mhlawumbe sebeyingxenye yaleyo mkhonyovu mbe yalokho kuganga ongabe kusenzakala ukuthi abantu bengasalethi lezo mpahla kuphela ezilotshwe phansi, kodwa sokungangena lezinye okumele-ke zibhadale iduty. Khonokhana sesingatsho ukuthi sokulesikhala esingathelela ukuthi kube la macala enkohlakalo lokukhwabanisa khonaphana eborder, ngoba wonke umuntu usezathatha goqela into ezithize okumele zibhadale, azifake phakathi kwabochukela, azifake phakathi kwabosawudo labosafa labo bokuwatsha, kugcine kukhrosele ezinye impahla ongamelanga zikhrose zingabhadalanga.
Ngokubona kwakho inyathelo leli litshengisa ukuthi uhulumende uyanakekela na uZulu kumbe usehlulekile?
Inyathelo leli elithethwe nguhulumende ayisiko ukuthi bekuvele kuyinto kade ihleliwe. Bona nje emalangeni la adlulileyo phose ngelanga kuphuma ama-statutory instrument ngiqeda ukubala nje enye evumela ukuthi amabhenki kathesi asengaboleka abantu izimali okuyinto kade sivalile. Khonokhana-ke kutshengise ukuthi i-department ubesingathi lugatsha lwezezimali solumatasa solubamba lapha luyekele lapha ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi abantu into eyenzakalayo kabasayithakazeleli. Khonokhana kukhwela kwempahla bekuvele kuyi-reaction yezinqumo kade zithethwe nguhulumende emalangeni asanda kwedlula ukuthi izinto ezithile sezivaliwe, abantu abasavunyelwe ukuthi baboleke izimali emabhenki lalokhuya. Khonokhana-ke abantu basebe-reacta ngendlela ethize, sibona ukuthi ezinye impahla ezitolo bese zingasekho, impahla yaqonga kakhulu. Uhulumende-ke yindlela aphendula ngayo zona ezo zonke izinto ekade sesenzakala, khonokuthi impahla zingene mahhala lezi ezokuphekisa lezi okuwatsha. Lakho kuyindlela yokuthi uhulumende uyareacta laphana, ngoba siyibonile incwadi ebhalwe nguguba Matanga laphana nguye usosiba wezezimali ukuthi besekuyi-reaction yokuthi abantu bese bethe bona hhayi nxa kuyukuthi kungaleyo ndlela-ke lathi sesikhweza impahla lapha emashophu ngendlela esabekayo. Uhulumende wasokubona ukuthi hhayi abantu sebezathola nzima, abantu sebengaba lomunye umcabango, abantu sebengamkhangela ngelinye ilihlo kuhulumende. Yikho-ke sikubona ukuthi masinyane nje uhle wabhala leyo ncwadi yokuthi impahla ezithize kazivunyelwe. Nje lokhu kubhaliwe futhi ngibona incwadi esanda ukubhalwa ngumangutsha lapha namhlanje esitsho ukuthi hhayi amabhenki asengavunyelwa ukuthi abolekise izimali ngaphandle kwalaba abangabe besacutshungulwa lugatsha lwe-financial intelligent unit.
UMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Izidumbu zezimbamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini weBucks eColenbourne esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Inkampani yomgodi lo eyekaweni Holdings ithi izaphathisa imuli zabalahlekelweyo ngomngcwabo. Uhulumende yena ovame ukuphathisa ngesikhathi kule ngozi enje uzithulele ngokuthi uzakwenzani. Kodwa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokwenjiwa uMnumzana Polite Kambamura ufike lapho okwenzakale lingozi izolo. akwazakali ukuthi abantu laba abavela ewange estezi emasingo legwanda bazabe kwanini njalo amapolisa ebengakavezi amagama abo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Lesiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isola abezombusazwe ngokucothoza liCommission osekubangele ukuthi abantu bengayithembi, njalo ithi lokhu yikho okubangele ukuthi abantu abaningi bengabhaliseli ukuvota. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi eleZimbabwe lithi lizagcina liphuma kunhlanganiso yokondla inyamazana zendle esite ngoba isala ukuthi ilizwe lithengise impondo zendlovu elilazo. Ilizwe libikwa lile mpondo zendlovu ezingaba lentengo eyi $600 million ezathathelwa abazingela inyamazana zendle okungekho emthethweni lendlovu ezazifelayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7, uSigabade lo okhulumayo, insizwa ekhumbulayo ithole ngiyalithanda abasakazi bami lonke ngendaba zenu ezimnandi. Mina ngifuna ukubuza abasakazi kakhulu ukuthi kathi sibona inkosi ezimbili zikamphakazi zikanisana ubukhosi ukuthi kathi ubulelani ngapha ngurafayeli. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kathi inkosi zethu lezi njengoba zikhona zithide abantu kanje, kungani abakokhumalo bengahlali phansi bengumndeni bona abazali esikhosini ukwazi ukukhuluma iqiniso bekhethe inkosi ezoyazakala ukuthi ngempela ikhonjwe ngumndeni ukuthi ngempela nguye lo ozobusa isizwe? Ngoba lokho kwamanje kulahlekisa abantu, kuyadida abantu kakhulu, abantu baphazamisekile. Ubulelane ngapha uyaphugizi naye uyaqoqa abantu ngendlela yakhe, uRafayeli naye ngapha futhi uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. So okuyikho asikakwazi thina, futhi mina bengifisa ukuthi bona bezinkosi bababekele abantu umlando wabo ukuthi bona bazala kanjani bezilefike kumzilikazi ngamunye ngamunye, ukuze sikwazi ukumchitha nathi singabantu bakomphakazi ukuthi ayichalo ongafanele ukuba nengene esikhundleni. Ngiyabonga.
Linjani balaleli abahle kuStudio 7 lonke, ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC bandla elihle, kumele ke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi ema universities, kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike, bazali abangazange behambe ku strike, ngoba i strike lesibe sisinceda kungasenani. Izana mina abazikhukhumize bethu abantu aba strikeanga, inkinga nansi, i strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyawazi izinhlizweni zethu si strike ngobuningi. Ngoba khayela nini emadorobheni uhamba abemsebenzini abalutshwana, abantu abaningi ababe rumaruma behamba hamba ngabantu abangalamsebenzi ngalani. So istrike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikele, bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile. Ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe biza umlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbobho yiyo njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izano PF isiyehlulekile since 1980, abavusi bayo sebeze befana loNebukadnezar. Unkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isinguNebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu. Unkulunkulu uyajezisa abavusi, sebesidla utshani. Nxa susidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle ze-P political agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa i-economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advise abantu bezano bachiyenini zwanini nge i-triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobunene zaphu ngwezano lijoyin lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shwiqiniso lihle abantu wonke abakuzano PF kuzabalungela nabo obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba Mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kuba buchamisa the triple CC ngokuwina ngokuwina abakwenzile kuma by elections this week bathole 7 izami yathola 1 inguquko sithi thenguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siye vota kube lenguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabezulu
salubonani studio 7 kundawo zonke lapha elikhona hayi la mngidinke ngikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizikhulume ekuseni tiyoni ibuzo ukuthi manje njoba mangabe kutuchamiso sengawina laba abantu abasemaplazini abahlala emaplazini bangayenzwani hayi laphana ndoda mina zawuphendula kwelami side ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemaplazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yofanele ukuthi bebuze bona ukuthi benze njani ngoba nalawo maplazi ngalabana abantu babehlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhona ukuthi into le yinto nje isikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakha emaplazini ngala ihlakaniphile ngala afaka inkomo inkomo zenu kathesi ngale yabe lokhu livusa ilizwe lezi inyama lithengisa kulokuyakha imikhukhu phakathi emaplazini into ezingakhanyiwe
salibonani kwi-studio 7 khona ngathi America labalaleli bonke mina ngilaphela wakhwelu lapha hayi thokozi imbuzo yabo Mnangagwa ukuthi kuyingalile imibuzo engcolileyo engasiphathi kuhle kade sibasifosa ukusebenzisa idola labo leli elithiwa ibhondi le sukomali lokho bakuyala ezitulo bakuyala vele bakuvume sifuna iyusa iyusa imali ethengayo mali mali yabe sifuna ujaha lo angeni lokhu wabondibale lokhu le yefe yakhe lokhu wahambe kajani ndibale ngabonto yehluleka kathe sazoyehluleka ukuzinika le bizo ibizo lephathi yakhe kugobhela umalemu so into zabo ndibale siyakwazi ukuthi ngokunye kwezingatsha kwezanu p f ndibale labomonsora labomaduku hhayi sisebenzi ngabo sifuna ukuhamba lezinto ezihambayo ngiyabonga ntungameli labogande ugibs sisusigandekile pj Mavedas abojonga labo ndoda eyichazayeli abayithi bani plesi labo Ivan makhotlu ndoda kuqina lapho udanono wakwela ngeluhle elwakwelo
ngiyabingelela kustudio 7 ngiyabingelela kustudio 7 le ndaba lena e-trade fair ngisho ukuthi emuntwini ofana nami ongenalutho njengoba abantu most abantu bangakithi nje eZimbabwe siyazihluphekela isisiza kuphi sibenefita kuphi kukho or kukhona ababenefitayo abazohlala bebenefita kithi nje sisiza ngegama ukuthi kune-credit fair yakhona hayila ncedo kithi ukuthi sisiza ngani angiboni ngokuthi sisiza ngani
linjani ko-studio 7 linjani ngithanda ukulitshela ukuthi lapho ngizwa nhlala nsizwa lapho imtokazi public party sithi kuzaqhunywa ilizwe amandebele kabambane wodwa badala kathesi isikhathi sokuthi amandebele kabambane wodwa kasisekho lapho iZimbabwe kumele sibambane sikhiphe izandla inkinga izanu lapho kasisafuni izinto zokuthi amandebele thinesithonge lapho asivumelani lamandebele lokhu abakutsho thina sifuna ukuthi sibambane sonke sikhiphe izandla lokho okuqhunywa kwelizwe lizaqhunywa after siphumile izandla siyalicela bazali siyalicela 2023 asivoteleni sisizitshiyane lezinto eziningi lezi njalo ngiyamuzwa loo mama lo wepathi yakhe lo uthiwa ngurinda masalila lo hayi lesi sikhathi sokuthi sikhiphe izanu kasifuna into zabo mama omama basho ukuthi bazavotelana bodwa hayi asikho lokho thina kasikho kukho konke lokho sifuna ukuthi kuphume izanu sonke kasivoteleni sisi bazali azivotele NCC kipizano singa kipizano konke siza kubona lokho okulandelayo siyabonga
ayibona sanibona nelonke yimi engiyabhadlayo nasezithi umnankagwa asisafuni imali yalapha esikezi kwafi lizwe lithiwa afi athi sifuna amayusa marandi imali mali bona sebeduka ukuthi bafuna ukusiloya ngapha kodwa sikhuluma iqiniso so izana isela power yokwayo ukusiloya
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo bekusenziwa ukhetho lwabazamela ibandla lama Republicans kukhetho ama primaries kuzigaba ezinhlanu. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuveza ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulamandla anganani ebandleni lama Republicans ngoba bekhona abasekelayo kulolu khetho. Kolunye udaba umongameli Joe Biden izolo ubese Buffalo kwele New York lapho kulabantu abalichumi abensundu ababulawa ngosakhulayo omhlophe. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Ujoe Biden uhambile wayekwethekelela laba abatshonelwa ngabazali babo okuyinto esingathi iyabongakala ngoba kutshengisa ukuthi naye uthintekile enhliziyweni yakhe unembeza wakhe uye wamthinta. Kodwa ke okuqakathekileyo uJoe Biden ufanele ukuthi engabe uyakwenza yikuthi ukulwisa ukuthi kufakwe imithetho eqondileyo ezagwema ukuthi isenzakalo esifana nalesi esisibone umfana omncane lo ehamba nje esiyadubula mahlayana abantu babulala asindaba zalutho ukuthi ikakhulukazi abantu abamnyama ngoba azivamanga ukubona kusenzakala ebantwini abamhlophe lokho ukubulawa nje mahlayana ukuthi le nto leyo kufanele ukuthi ayiphele le nto leyo ngoba yinto engalunganga nje kancane.
Nxa ukhangele kahle kahle imbangela engaba ibangela kuyini ongaba kubangela lokho?
Iqiniso bakogande elingafihlwayo emkondleni ngelokuthi abamhlophe ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi bahlale beyibo abaphezulu ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama ahlale phansi. Ngokuthi nxa bebona inani labantu abamnyama lisiba liningi bona into abayikhangileyo bakhangela ukuthi okushuthi sekungenzakala ukuthi ukundlondlobala kwabantu abamnyama noma ekugcineni bengagcina sebekhulelwa njengalokhu awake bakubona kusenzakala kwamanye ikakhulukazi emazweni ase-Afrika ukuthi bagcine bebona amakhiwa bethathela umbuso ngabantu abamnyama. Kodwa-ke ngokunjalo futhi into abayibona ukuthi abantu abamnyama sebezagcina sebesenza izinto eziningi ezinhle ezedlula lezi ezenziwa ngamakhiwa kathesi. So khonokhwana ukuzibona bona bengathi baphezulu kakhulu yinto abafuna ukuthi kuhlale kuyisicocosa esikibo ngaso sonke isikhathi. Yingakho bengafuni ukuthi abantu abamnyama babe baningi, yingakho befuna ukuthi abantu abamnyama sonke isikhathi behlale benama-bad records, behlale besemajele sonke isikhathi. Ubotshobotshelwa mahlayana, ubulawa mahlayana ungelacala. Yinto yiyo lokho esikubonayo kusiba yimbangela yokuthi sibone kusiba lesigameko esifana nalesi.
Lona udaba lwezibhamu ezisebantwini ezitholakala mahlayana nje ubona ungani lungaqedwa njani?
Kulusizi kakhulu kande ukuthi nxa ukhangelela izwe efana leMelika, ilizwe othola ukuthi ukuhamba usiyathenga ibhodlela lotshwala noma ukuyathenga iphakethi lesigarethi kunzima kakhulu ukwedlula ukuhamba usiyathenga umbhobho. Yinto othi noma uyicabanga udinga uswele ukuthi kanti pho ama-legislators alizwe laseMelika bangaphi? Into eyingozi kangaka ebulala abantu abaningi kangaka kodwa-ke bayitshaya indini. Ibona ikakhulukazi ilizwe leMelika ukuthi bona bayabhenefitha kakhulu ngokuthengiswa kwezikhali. Yingakho nje iningi labo uthole ukuthi bayasekela into yokuthi kuqhubeke kuyile ndlela okuyiyo lakathesi yokuthi khona umuntu nxa esiyathenga isikhali ufana nomuntu uyathenga isinkwa, okuyiyo into egcina isenza ukuthi sigcine sibona izinto eziningi ezinje abantu bebulawa. Ubarack Obama wazama kakhulu ukuthi azame ukugwema isimo esifana nalesi, okwagcina kusenza ukuthi sibone uBarack Obama ngelinye ilanga ekhala izinyembezi ngenxa yokuthi ebona abantu abaningi ababulawa bebulawa ngabantu abathwala izibhamu ezingekho emthethweni ngoba uthenga isibhamu ungahlolwanga ihistory yakho lokuthi njalo ungumuntu ohlanyayo yini noma ungumuntu olobugebenga yini noma ungumuntu onjani awuyaziwa la ukuthi uhlala ngaphi endlini yakho.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sesonke. kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandhi.